kakasa wakalizi mwa wua ketwa ama kaji kwa wutu ngaketwa makaji tezige yu haba pambili se kakasa katezu kakasa hai use wuga vikono wia ngati kame wikono kujo useze pate vikono
sezo umonga meli ema somnanga fesiti avantu gesgaba ngesgaba veluni se ama structures lingacha we nukovula we kuna wapu atlani leyi
hai utina zilege nguta atlani le umbe au wiki otwa ye siyeza loko umele wenziwe loko umele wenziwe siza wona sokufika wona ma election uti atlani le umba atlinanga njalo sokuphuma khona sibili ukuncintisana okupheleleyo okwama-election utsho ngomlomo ungazitholezi ukuthi zihamba njani
abantu bayakhonona ukuthi hhayi impilo yilokhu isiba lukhuni kwezomnotho ibone ngani ibandla lezane u-p f lizanqoba yini kukhetho oluzayo sesikhangela isimo somnotho welizwe
lokho umele umuntu ayebaphostoli abaprofeti ungakuwazi ukuthi kuyahamba kuthini sikubona sokwenzakele kuphela ufuna izanuse zihlezi zitshele ukuthi hhayi lina yalala nesisu laba bayawina laba bakonke lokho kuzima bekukhulume ngoba abantu phela abakhulumi bona ukuthi bafuna ukuya ngaphi lanxa sokuvota bakhuluma ukuthi bavotela bani yibona sokuphuma ama-results kuphela
mhlawumbe impawu ziyabonisa ukuthi hhayi umuntu nxa se abanye besithi uyehluleka ukubusa kutho ukuthi sebezamkhupha esihlalweni bevotela abanye ngoba siyabona khona amanye amabandla njengabo-citizens coalition for change labo-MDC
yikho phela ngithi mina lokho sikubona sokwenzakele akithi bonke bangena ebhokisini abantu bakhethe kodwa umuntu angautshela ukuthi mina nginje even egqoke i-uniform yezanu noma e-CCC angakutshela ukuthi uyavota kwavotela bani ngoba usenhlizweni yakhe angahambe egqoke i-uniform etshengisa abantu ukuthi mina ngiyilokho kanti ayisilo okenhlizweni yakhe ayisikho lokho so kubonakala kuphela sokuze kwaphelela lokho watshengisa ukuthi onguye onqobileyo mbani kodwa sithi kanti abantu sakade sithi bakhwisilabo kanti sokwehlule ngaphi enqela hayi CCC ratsho njalo ukuthi kade sibiza abantu umarali kugcwale ukuthi phami kanti sesehluleke ngani sonke asazi lutho labo lathi asazi